sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla 25 kuNhlangula 2023 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Webandla libusayo.
Sesiyabemeza ukuthi into yonke vela kusele into umnikazi vele usebonakele sokusegcekeni number one
bekugcwele abantu
kulamanye abantu abathakazelela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa othembisa abalimi labemba amatshe aligugu izulu lomhlaba.
Yazi abantu ba-motivated, abantu bajabulile, abantu imoya, abanye bathi kungathi sebaphuzelwe, kungathi kungaba kusasa ukuthi bahambe bayovota.
Sebelomdlandla wokuyavota ekhaya abahambe emhlanganweni kwenziwe namhla kwele-South Africa libandla likamnumzana Nelson Chamisa. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha, ezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzadingela abemba igolide lamanye amatshe aligugu imitshina yokuqhuba amabhizinisi abo ngemfanelo. Kodwa abaphikisayo bathi uMnangagwa uyazikhulumela nje njengoba sokuyisikhathi sokukhankasela ukhetho ozaqhutshwa ngoNcwabakazi. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lo ngumongameli Mnangagwa obekhuluma emhlanganweni webandla lakhe eMtema High School eChipinge ngesikhathi encenga abantu ukuba bevotele ibandla leli. Ubesesigabeni okwazalelwa khona uMoyi uNdabani Ngisithole, omunye wabasungula ibandla elibusayo. Uhulumende wakhe usanda kumnika isicoco seqhawe lesizwe. Abantu abaningi esigabeni lesi basekela ibandla lezanundonga elalikhokhelwa ngumuyi usithole. UMnangagwa uthe ibandla lakhe liza kupha uzulu okulimisa lokokwemba kungela mbadalo.
I should be remembered for having contributed to the construction and the growth of my country. Usayeke ukuthi
ngiza kukhunjulwa ngokwakha ilizwe lomnotho welizwe. Nxa ungumuntu ungakhunjulwa ngobuthakathi lokunye okubi, ukutsho umongameli Mnangagwa. Ukhuthaze abasekeli bakhe ukuba bavotele ibandla le-ZANU-PF ukuze indubo zonke ezibhekane nelizwe ziphele. Uthe imbali yempi yenkululeko iveza ukuba i-ZANU-PF libandla labantu. Isakhamuzi esiPhinge inkosikazi nokuthaba Mlambo uthi babhekane lobunzima obumangalisayo ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe.
Indaba yokuhlupheka lendlala esigabeni seChipinge isibangele ukuthi abantwana amankazana amancinyane beyende bese bebancane. Enye into bazithwala bebancane kakhulu ngendaba yokuthi babe bezama ukuthi bethole usizo emadodeni laba abangathi bayabasebenzisa bebatshele amanga bebathathe bebancane belale nabo. So into le ingathi isimemetheke kakhulu ezigabeni eziningi lapha endaweni yethu yala.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Felix Mava, uthi ukukhulunywa nguMnangagwa akusoze kufezeke.
Kulusizi kakhulu ukuthi ZANU-PF siphelelwe ngumphako sisenza njengenkukhu equnywe ikhanda.
Kodwa uMnumzana Umphile Marupi odabuka eGwanda usekela okwethulwa nguMnangagwa.
Umthetho ofanele ilandelwe ngitsho phela lanxa kulelima kuhlakulwa kulesikhathi sokunatha amaheho awuphonguqala ngonatha amaheho ongazange usebenze. Nango phela-ke umngameli welizwe ngumkhokheli weZANU-PF ubesitshela kabanzi njengabantu abazaba ngabameli bephalamende ukuthi kusetshenzwa njani ulandelwe umthetho.
UMnumzana Zenzo Ncube obemele abalwa impi yenkululeko emhlanganweni lo uthe sebezatshela uZulu ngokuqakatheka kwebandla elibusayo.
Sesiyabemeza ukuthi into yonke vela kusele into umnikazi uvele usebonakele sokusegcekeni number 1 yeah.
Bekugcwele abantu abavela ezabelweni zonke emhlanganweni webandla leZANU-PF eChipinge. Ukusenjalo, ibandla leUnited Zimbabwe Alliance seliphanyeke emthethwandaba isicelo sokuthi kuhlolisiswe ukwalelwa kwamalunga alo ukuba angene kukhetho olukhulu oluzayo. Ibandla leli elikhokhelwa unkosikazi Elizabeth Valerio lithi abaningi abakubandla leli behluleka ukufaka amagama abo engwaleni zabancintisa kukhetho oluzayo ngenxa yokuthi imali yabo yayingabonakali esambeni seZimbabwe Electoral Commission. EleZimbabwe lizaqhuba ukhetho lwamakhansila lamalunga edale ephalamende kanye lolukamongameli welizwe mhlaka 23 Ncwabakazi. Ngimele 27 ngisemtema eChipinge ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi lezizalwane zeZimbabwe emhlanganweni oqhutshelwe eJohannesburg namhla ukuthi zibe yingxenye yokubumba imithetho ezalawula ubudlelwano bazo lohulumende wakhe nxa enganqoba kukhetho oluzayo. Uthi usokhumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma emhlanganweni obuqoqwe ngenhloso yokuthola imibono yabadabuka eZimbabwe abasemazweni ngendlela abafisa ukudlelana layo lohulumende wabo ekhaya, uJamisa uthe abasemazweni baqakatheke kakhulu ngoba yibo abaphilisa izimuli njalo baletha imali eningi elizweni.
Niyazi iningi lenu liyathandabuza ukuthi izinto zizantshintsha. Isifikile inguquko, lungelani ukuza ekhaya.
Uthe kuqakathekile ukuthi emthethweni ophethe ezobudlelwano bukahulumende labasemazweni kuqoqwe inhlobo yamabhizimusi avulwe ngabeZimbabwe emazweni ukuze baphiwe ithuba lokuyasungula lawo mabhizimusi ekhaya kungena migoqo. UChamisa uthe lo mthetho kufanele uhloniphe ukuthi iningi labeZimbabwe laba bafike bathola imisebenzi etshiyeneyo emazweni abakiwo okungamakhono iningi lawo adingekayo ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Uthe okunye okuzalwelwa libandla lakhe nxa lingangena embusweni ngemva kokhetho yikuthi izwekazi le-Afrika lisebenzise imali eyodwa ukuze libe namandla njalo lithuthuke ngokugcweleyo, hathi intuthuko yamazwe amalutshwana kuphela. Abangenelo umhlangano iningi labo obekungabasekeli bebandla le-CCC bemukele ngenjabulo ukulungiswa komthetho ozakwenza kube lula ukuthi baphatheke ekuthuthukiseni iZimbabwe. Unkosazana Thabisile Ngomezulu Ncube omunye wabangenela umhlangano njalo umqondisi wenhlanganiso ye-Focus Africa International uthi into yakuqala okufuze imiswe ngamapasipoti nxa umuntu esethekelela elinye ilizwe le-Afrika.
Ngoba indaba yamapasipoti yiyo eyenza kube ne-dissing of you are a foreigner, you don't belong here. Kanti ke thina vele siphuma esihlahleni esisodwa, siphuma edlozini elilodwa. So why sikufuze sibiza ngama-foreigners? Why sikufuze ngibe ne-passport or i-visa ukuthi ngiye Ghana kodwa ngise-Africa ngisekhaya?
Abanye bathe bafuna ilungelo lokusa ekhaya umnotho wonke lezinto abazithola emazweni kungelamthelo abayibhadalayo. Abaningi bathe bafuna kuphiwa ilungelo lokuvota besemazweni. Umgcinihlalo webandla le-CCC kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi ukuza kukamnumzana Chamisa elizweni leli sekuthiye iningi labantu sebezimisele ukuphatheka ekhethweni oluzayo.
Uyazi abantu ba-motivated, abantu bajabulile, abantu imoya, abanye bathi kungathi sebaphuzelwe, kungathi kungaba kusasa ukuthi bahambe bayovota. Ukuza kwa-president ukukhuluma ukuvela kwakhe nje into bebangayilindelanga.
UChamisa uthe abangabhalisanga bakhuthaze imuli zabo ekhaya ziyevotela ibandla lakhe. Uhambo lwakhe lolu uChamisa uqhube eminye emhlangano wasephindela eZimbabwe. Ministry 7 eJohannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UYevgeny Prigozhin, umkhokeli webutho elizimeleyo eleWagner Group usekwele eBelarus, ulandela ukuzama kwakhe ukuyangena eMoscow esithi ibutho lakwelerussia limenzela phansi emzameni yakhe yokunceda elerussia empini yelizwe leli lele-Ukraine. UPrigozhin uxolelwe ngumnumzana Vladimir Putin ulandela ukuhamba lebutho lakhe umango omude befuna ukuyahlasela isigodlo sikaPutin. ELaBelarus lingenele lanceda uPrigozhin ukuba atshele ibutho lakhe libuyele kwele-Ukraine. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele-Sudan lapho sokuvinjwe ukunikwa kwabantu ukudla okuphiwa uzulu zinhlanganiso ezizimeleyo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abaningi abafuna ukudla kodwa akungeneki edolobheni le-Khartoum lapho abalwayo abaphoselana inhlamvu lokunye okubulalayo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Soke isikhathi sezamasiko. Kwezamasiko namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mukhamanyana Ngwenya ukhona ngale-ke koBulawayo. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo baba.
Hayi, ngiyabonga Dubela, ngiyabonga.
Ye, akutsho-ke kulo mkhubo lo okuthi abantu baphoziswa, kanti kuvele kuphoziswa ngani njalo kusukuyabe sokutheni?
Umuntu engayi ngaphandle uyaphozisa uma eselensukanyanyana ezintathu engayi ngaphandle uyaphozisa ukwenzela ukuthi umzimba wakhe ungazwafidwa kundekeza esesiswini. Now lokho kuyabe kungathatha umgano, uphozise umgano, isihlahla somgano. Ungaphozisa njalo ngecolo. Manje sithi icolo ngisho umgugudu. Uma ungalakho uphozisa kweso sithi ukuthi wenza ihambazi namahlaba ekufeni. Wenze ukuthi ukhulule isisu ungaze wagubelana. Kweso kusiwa umkhuhlane.
Umahlaba ekuseni lokho kuyini?
Umahlaba ekufeni isihlahla esitholakala emfuleni yabo onkayi, ugwelu, nangapha, eShabhane ngapha, uLundi.
So kulesinye isikhathi lapha abantu babephoziswa khona umuntu engaguli nje nxa sokuyadliwa izithelo zemasimini lapha, umombu lokunye amakhomani, akusithele ngamafutshane ngakhonokho?
Lapho ukuphoziswa kunjalo kuyabe kusenzela ukuthi njengoba uyakusidla inhlobo udilive imikhuhlane emzimbeni olokhuza ungubhane ikolo nokuthi umzimba uqine. Kuqakathekile lokho ukwenzela ukuthi umzimba wakho ube le-breathe in and breathe out.
Singathi lokho kusayenziwa yini kumbe vele sokwaphela lokho?
Kuyenziwa. Wela abanye abangakwaziyo bayekela, kodwa uzafica ukuthi umuntu ogulayo kuqakathekile kakhulu ukuthi aphoziswe ukwenzela ukuthi umzimba wakhe ukhululeke. Engazahlala 2-3 days engayi ngaphandle kwenza umkhuhlane uqansi uye phakathi phambili.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Namhla-ke besixoxa lenyanga enkulu uDavid Mukhamanyana Ngwenya ukhona ngale koBulawayo. Sibonge kakhulu Ngwenya, ungadinela kusasa mntomta.
Ngiyabonga.
Wamanje-ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukameni Gomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngontukameni Gomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyabingelelana zihlobo zenkosi ezithandekileyo. Njengenhlala yenza sibonga isipho sokuphila thina esisesekhona. Kumele sikubonge lokho ngoba sikokuhlakanipha kwenu. Sibongile ithuba leli esilitholayo emhlakazweni ukubana sabelake ilizwi lenkosi kulo uhlelo lwethu lokuvuselela umoya. Namhlanje ke sizakhangela ilizwi esiyakwabelana ngalo encwadini kaLuka chapter 12 iverse lika 31 kufundeka kanje: kodwa funani umbuso wakhe, khona konke lokho kuyakwenezelwa nina. Kodwa funani umbuso wakhe, khona konke lokho kuyakwenezelwa nina. UJesu lapha uyakhuluma ezixukwini zabantu, ukhuluma ngezinto eziswelakala ebantwini, njengoba nje ungayibala ngaphezulu. Uphendula abafarisi labafundi bakhe ngendlela uNkulunkulu asinakekela ngayo. Uthi ke iningi labantu sihlutshwa izinto zasemhlabeni. Yebo, kumele zisihluphe, kachonga ukuthi zingasihluphi. Uthi ke kodwa ke sesizidingile sazizuza lezo zinto, singakhohlwa ukuthi into enkulu esemqoka kukho konke lokhu yikufuna umbuso wakhe. Kanti umbuso lo athi siwufune mbe siwudinge mbe siwulangazelile, umbuso onjani? Ngumbuso owothando, ngumbuso wokuzwisisana, ngumbuso wokuzwelana, ngumbuso wokungathethisani, ngumbuso wokungahlukumezani, ngumbuso ogcwele ukuphuphuma uthando olungazenzisiyo, uthando lwamaqiniso olungasilo lolu olwabothathekile. Uthi umbuso kaNkulunkulu ke yomele siwudinge, ngobana izikhathi eziningi abantu bayamkhohlwa uNkulunkulu. Njengakulezi nsuku, yebo kambe izinto zinzima. Phezulu kukhulunywa ngokudla, abantu abala kudla bayaswela, bayadubeka, abanye baze baphambuke endleleni ngelizwi leNkosi. Kodwa uthi uJesu nxa sifuna umbuso, senze lokho okufunwa umbuso kaNkulunkulu, lazona lezi izinto esiziswelayo ziyafinyelela kithi. Singalibali ukuthi ezinye izinto kazifinyeleli kwabanye abantu, ngoba kulamagovu, kulamahaka, kulabanye abafuna izinto zonke zibe ngezabo. Yilaba abantu abahamba bezitshaya izifuba ngalokhu abalakho, abadla baze banike lezi nja zabo mhlawumbe amasaladi. Kanti-ke abanye kabalalutho. Abantu abanjalo ngeqiniso umbuso kaNkulunkulu kabawazi, kabawuzwisisi. UNkulunkulu kajabuli nxa siphathana kabuhlungu. UNkulunkulu kathokozi nxa sesize sizuza lokho esingakwabelana labanye, kodwa silibale ukubana labo bakufuna ukuphila. UJesu uthi funani umbuso wakhe uNkulunkulu, khona konke lokhu kuyakwengezelelwa kithi. Mina-ke engicelayo yikuthi nxa sisemagumeni ethu, sizimuli, siyimndeni, kasifuneni umbuso kaNkulunkulu ukuze le mpilo zethu, lanxa siswela okunye okuthize, kodwa uNkulunkulu simuzwe ephila empilweni zethu. Asikhulekeni. Baba Thixo engcwele, ngaphezu kwakho konke siyacela emizini yethu, emndenini yethu, ubana siqale ngokufuna ubuso bombuso wakho ukuze siphile impilo eyamukelekayo kuwe nakubazalwane. Amen.
Lolo bekulohlelo Vuselela Umoya selomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile Nkomo. Sokuyisikhathi sabatsha. Yey, kwezabatsha namhlanje sixoxa lenye indoda lapha-ke, indoda eqakathekileyo kakhulu evela emathekisheni kulangale-ke eGwanda, eGwanda kusematoleni South. Ake sizwe ukuthi silobani echingweni. Kunjani-ke mfowethu?
Ngiyaphila mina, linjani? ngibingelele labalaleli.
Hayi siyaphila kakhulu ke akuzithi igama lesibongo.
Igama lokuzalwa nguPrince Wakoncube eGwande eMatshetsheni esigabeni seMbombela oyaziwa kakhulu ngokuthi Dr. Gasolo kumbe just Prince Mazila Nkata.
Ye akusitshela ukuthi sizwa ukuthi kumele uhambe ngenyawo usuka ke eMatshetsheni siya kobulawayo. Kuyabe sokuthenda.
Ye khona kunjalo uhambo lukhona ngo-August 10 to 12 August ngisendleleni ngisuke ekhaya eGwande eMatshetsheni ngizongena kobulawayo. Lolu hambo engiluqale last year ngisenza ngoba senginanzelela ukuthi ama-artist amaningi esabelweni sakithi esemathebeleleni benza umsebenzi omuhle kodwa kabaziwa kumbe ngithi kabaluthola usekelo njengalokho esikubona kusenzakala kwezinye izabelo. So uhambo lolungo lokuthi nginxuse osomabhizimusi, nginxuse inkokheli zethu zomdabu kupolitics ezinkonzweni ukuthi besondele bexhasane lama-artist ukuze lawo ethuthuke ekwazi ukuphenduka back ezothuthukisa izigaba esikuthi yi-giving back to the community.
Ye uzabakhanga njani ukuthi bakwenze konoko?
So far into esiyenzayo silemkhankaso esiyenzayo kulabantu esengisebenzisana labo siyabhala izincwadi njengoba labo belalele kunje ngicela ukuthi behle bezizwe benxusiwe ukuthi labo banxusiwe ukuthi besondele ngoba nxa uhambo lusenzakala ngisuke ekhaya kukhona esizakwenza othiwa yiMatshetshe Creatives Expo lapho siyabe sibukisa ama-talents wonke atholakala ekhaya esigabeni seMatshetsheni bese kuthi nxa ngifika eGwande Town lakho kuzakuba lama-performances athile labo bulawayo njalo kuzakuba lama-performances lasendleleni nje lapho esihlangana khona labantu kuyabe kusiba lama-performances athile ukuze bebone ukuthi into esikhuluma ngayo yiphi.
Ye valake ngamafutshane khonapho ukhulume labantu sizokuthi ungathini ba.
Ngiyabonga kakhulu sizwe sakithi lolu hambo mhlawumbe ungabe ungakunanzeleli kodwa kukhona engikubonayo ikhona ivision engilayo ukuthi uma singaxhasana sibambisane sikwazi ukusebenzisana sincedise ama-artist akithi izigaba zakithi zingathuthuka kakhulu. Ngakho ngiyanxusa wonke umuntu ozwayo wonke umuntu oseduze ukuthi sisondelane sincedisane into le ngeyethu sonke.
Ye lo-ke ade sixoxa laye namhlanje nguPrince Ncube owaziwa kakhulu ngokuthi ngu-Dr. Gasolo. Sibonga kakhulu Dr. Gasolo ongathola kusasa lapho.
Ngiyabonga kakhulu lana.
Ngesizwe ezemidlalo sisikhangele impumela yemidlalo kakhilikithi edlalwe namuhla kumncintiswano we-International Cricket Council World Cup Qualifier oqhutshelwe kwele Zimbabwe oqhutshelwa kwele Zimbabwe kulezi nsuku. Intelele zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikamu leSri Lanka linqobe leIreland ngamaruns alikhulu lamachumi amathathu lantathu 133 kuteleScotland lona linqobe leOman ngamaruns angamachumi ayisikhombisa lesithupha 76 emidlalweni eqhutshwe namhla edolobheni lakobulawayo. Limpumela itshe iqembu leSri Lanka kanye leScotland eleminklomelo yisithupha ukutsho ukuba azadlelela kwisigaba esilandelayo esomncintiswano weSuper 6 yasuka kusibaya sikaGroup B ndawonye leqembu leOman lona eleminklomelo emine. Iqembu leZimbabwe, iNetherlands kanye leWest Indies yazadlelela kwisigaba seSuper 6 yasuka kusibaya sikaGroup A. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji.
Silokho sikudaba lwezemidlalo. Wadlalela iqembu le-Olympics kanye le-Supersonic uDominic Sibanda uthi abaqeqeshi bakulezi nsuku kabadlalisi abasakhulayo ngoba besaba ukulahlekelwa yimisebenzi. Kubika njalo uJoseph Njanji.
USibanda owaziwa kakhulu ngegama elithi Braviri uthi udaba lokuba kungatholakali abasakhulayo abaningi abadlala kwisigaba saphezulu lukabili kodwa isisu sangabaqeqeshi.
No, indaba leyi eyokuthi waye kungasadlala abafana abancane ngibona ngathi kwesinye isikhathi kumbe ngaba 2-4. Lakho kokuqala kuma-juniors asisakhiphi kuhle abafana plus lo mfana lanxa kuye ukuthi uright njani inxa yokuthi okhochi kumbe abakhocha kuma-premier besaba ukuxotshwa kumbe njani. Abafuna ukuthatha i-risk yokuthi njani bifake abafana abancane but kodwa fanele ukuthi bafunde phakathi kwabantu abadala abafana abancane bonke bodwa abasoze bekwanisa. I think kusuka phansi kuma juniors asizamene u-encourage ukuthi abafana vele singababiseli phansi. Umfana nje ufanele ukuthi kaye phezulu not ukuthi edlale kuyela phansi.
usibanda uthi udlale ngumfana omncane kuqembu leSupersonic njalo abaqeqeqi kanye labadlali bamemukela kuhle kakhulu.
Ngikhulele eMpophoma esidlale youth center laphana, that was kuma early 70s. Ngifunde eNkulumane ngaya qalisa ukudlala bora ephezulu, that was 1981 ngidlala iDRG Vikings. Omunye umuntu engandlala laye uAlexander Maseko, ngangingu-10 wakhe nengu-6 wami. Suka lapho ngasengisiyadlalela i-Viking Aces yemachobana engadlala nabo oBen Phiri, abaningi ababedlala ku-Saints. Then from khona laphana ngasengisiyadlala ku-Supersonic labo Boys Malunga loTopo Beritaka, yibo abangiyikharejayo ngingumfana omncane. I think by then I was the youngest khona laphana.
Usibanda uthi ibhola lakudala lalinzima lifuna umuntu olesibindi ngoba kuningi ababehlangana lakho.
Eyi, ibhola lakudala lalinzima, singazi ukuthi kumbe okunye kwakuyi-superstition kumbe kwakuyisi isikhathi sangikhona. Ngicabanga sisiyadlala le-1, sisiyafika laphana singafika e-1 kwasokumisa ibhasi kwathiwa hhayi akudingweni ichongololo. Ukuthi sasilidinga ukuthi silenze njani asikwazi, but ladingakala sangena iganga salidinga saze salithola. Sabe singena ebhasini safika, sithe sisegrawundi. Ngiyakhumbula iminyaka laphana ilanga lalitshisa, kwakutshiswe wanje phela, kwakuvele kudlalwa ngo-2 o'clock emini or 1 o'clock ilanga litshisa. But into eyenzakalayo kwana izulu lelana kukhanya ngathi kumbe laniswa khonapha lana around i-ground ukuthi njani kukhula ama-temperatures laphana. Ukhipha kwakungu-Wikimali, but sadliwa mina ngahlohla 1 goal. But ikho engachaya khona enye ibhora eyalimaza u-Wikimali, wagcine phuma walimala sibili ezandleni. Ukuthi but kwahamba njani I don't know. It's still a mystery lakhathesi kimi.
Usibanda udwekela ukudlala ibhola ngemva kokulimala idlalela iqembu leMethane Tigers elalidlala kusigaba sika Division 1. Ngemva kwalokho uqeqetshe amaqembu abalisa elezobukho kanye lele GND. Kuthe ngemva kwalokho waqala iqembu labasakhulayo leMathebeleland Warriors, lapho asebenzele abadlali ababalisa ubutho lezencube. Oke wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors kanye lele amaZulu eleSouth Africa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Hi, mina ngiyenza ni social kaMaskandi. Social kaMaskandi ngizalwa phansi kwela seVictoria Falls kwela seSidobe. Womthwakazi la ngizalwa khona.
Jaha elisakhulayo ke siyalijembisa ukuthi siyalisekela lathi liyashaya khona ngokudlala. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele besilazo umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa abalimi labemba amatshali gugu izulu lomhlaba. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale lingakhohlwa njalo usithumele i-email nxa kuthi lesikhathi ku-voa-studio7@voastudio7.com njengakhohlwa lisidumezele khonokho. Lilale,
siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa